Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha kululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakade sibe kweza. Ngicela ukuthi kunomcimbi ukuthi uthi uyayesisa into yoli Christmas ngeqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale ngihlala yami bahlale bekweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimoto eZimbabwe Energy Regulatory Authority Zera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephetulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota, ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe ukuthi labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimoto eZimbabwe Energy Regulatory Authority Zera isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephetulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kulivike phelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephetulo asezabiza idola lemelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili, kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola lemelika lamasenti angama-65 $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ukucubungula lolu daba.
Kwezokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha, kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho, ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leka sozekunanzelele nxa uvele ujali ukuthenga, ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusozekwekwazi. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kunomcimbi okuthize uthi uyayehlisa intengo yoli Christmas ngeqali sibe kweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale ngihlala yami bahlale bekhweza into yakhona. Kuthi ukuthi hayi lapha ngamanjani TBPP lapha yakazi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kulivike phelileyo ngamasenti amabili, kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili, ukuthi bebevele bekwenzelani?
Bona phela ngisho babe futhi bona lehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu, isetshenziswe ngabantu. Izulu isebenzisa amabhasi lezimoto ezincane, kodwa ithwala izimpahla idizeli beliya emihlanga. Nxa bekabe zama ukuvala amehlo abantu yini singazi, kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki epheliweyo ikhwezi ngekhathesi, kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende lo uthatha njengaba abantu abancane womadlani, kona ngathi mina ngikudelela izinto ezimbabwe.
Manje intengo yamafutha ezimoto emhlabeni wonke jikelele umi njani, kakhulu nxa sikhangela impi le phakathi kwele Russia lele Ukraine?
Ngoba amanye amazwe dade engaze bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule yimpi e-Ukraine. Kayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe. Ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu kodwa bona bafutha bathwala besedlula eZimbabwe. Intengo yamafutha eSouth Africa iphansi yebhotana iphansi. Thina yithi kuphela sibe hulumende ovele engazisinda khona imithelo yakhona miningi efakwa entengweni yamafutha. Akutsho lutho ukuthi iyehlisiwe kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu uyabe ezuza imali eyiningi emafutheni.
Ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe?
Kuleziqiniso ngoba abosobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha labo bayakhweza intengo yezimpahla lokudla ezitolo kodwa bona bakhweza okuphezulu ukwedlula. Awusoze ungene ezinkilini nezimbabwe umsitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yabikhwela ngama-20 ngama-30 ma-50 cents bazathatha ngithiwa le bahle bakhona hatshi sesikhweza ngabe nxa sikhangelane bezikolo sezivula kwandise ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo ama-grocery ama-uniform konke kuyakhwela sebe singenze enkingeni ngoba vele siyakuthi siqala nje i-January phezu chaphezulu.
Ubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impile eRussia leUkraine ingaphela?
Angiboni ukuza kwabe lo mehluko ngoba phela vele sina amabhedi siwathatha kumitre east ku-Iran naku-Iraq imikhumbi yakhona vele ayifikile emeterinyeni. Angiboni ukuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu ayingihle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota olwe voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu leKhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona nguNomzana Tapera Madzianike othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
UNkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyaregister ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe ukuthi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abazorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuke emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka ediaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimoto ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Nginengi ipolitiki yeZimbabwe makwe ukuthi siyachotoza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala. Okwesibili akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota bavotela ngapi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West uMnumzana Austin Ndlovu uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone ukuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno, baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela ukwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eChangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzi ezizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orate. So loba luhlelo lwaba yimpumelo kakhulu sahamba sithethe masesiqedile. Amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana plan bani esingayenza after that uzesiqhubekisele phambili isibhodi sakithi ngoba siye siqaphele kwesikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abamsebenzi yeye uhulumende lapho sesenzile wasithathele bathi hhayi ngeke kwenzeke lokho idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba lisepulazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga omunye ukhokhele ekubuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nalasebulenjini emoyeni sazosihlangana edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo kuthe kuthatha njinyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe selinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana abakulesi sigaba abasemazweni agoqela eBotswana, eSouth Africa lakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu lelo. Ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, Madara.
Ukoko omamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uthabe umanzi.
Ngiyajabula singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi intanzi inkomo sezinethe khonapha kube kuhle kakhulu. Nahlela emadlawuni ngathi ngiqeda usezoaikolo laba buhlungu kaikapa ngathi o sokuzaphela kodwa kabe ngaphaka amatshe kona sizakuqeda lekuqeda uzakuqeda.
Induna lesi sigaba uChief Skhatini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthaza ngezomdabu ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nxa bubambele kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ngwe-political party, kumbe ngwekholo oluthile.
Enye inkokheli yezombusazo kubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esigcelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokusela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugebha idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlale eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nanku sebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa eBulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Abaphila ngokuthengisa ezidaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla ukungena kulomsebenzi. Abanye babo bengelamvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangela ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhanyela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle. Sibese sikhanyela khona ekuthengiseni, ubesile competition enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufinde ukuthi zine labaku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke-informal ukuze bethole izimali ezitshiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini nezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iye senze sibili sayehluleka ukuthi sireach ama-targets ethu ode sakhangelele pulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19, ama-restriction lawa so abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibese sikhangela futhi ukuthi sibe sile challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashopu lapha, achiphise izigqoko, achiphise impahla, achiphise ezechiphise even nama-vegetable. Kugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sabe sihodile si-genuine, kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihotiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibese sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe i-city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ku-city council. Esithi sinamalayisensi, esilezi ndawo ezibhadalwa ngamalayisensi every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuya azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kweChina zingakangeni elizweni, kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu abasebebanjwe bele-COVID-19 kweChina, kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana naleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lomumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala kungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota. Ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba loko kuthiwa kuza rigwa, asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Ye, sizwe Baba Samaita, ubona njani sibili ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele, ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitho yikuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregista bayevota, kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe lendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze itshontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona, iZANU-PF. Iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, Baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU PF lingani lapha nalapha kungani liyavimba othintini. Kodwa ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abatshayi lokho kuthiwa yi-on goal. Yes, look.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ongafuna ukuthi ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube lamagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwa benza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kulenje lisegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engutshoyo yi-message ukuthi khona uchaye lapho wenwaye lapho uluma khona ungapho kuhahaza nje ukukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwina ziningi izinto ezingakhulunywa i-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu balandele baye kwenza ivote.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita singavala khona lapha ngomafutshanjwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana kudzayi Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetiningi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi usizi ukwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube yisikhathi esinzima kakhulu singakhumbula futhi 2022 simngene sivela esihlaveni se-COVID-19 sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi ukukhahlameza abantu indaba yemsebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa. Ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza. Izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye. Ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile abanye bayesaba nokububika emapoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo xenophobia bebuhlungu kakhulu ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje nama-permit lawana bawakhansilile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona sephela amapermit akade besinike wona njengoba bethi abasawa extend. So lokho nje kuyibunzima obungasingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenza phi, sibuyele emuva noma siyaphambili asizazi nje singonoway sila.
Iningi lithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesiligqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rwe